Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 11 wabasa 2022 Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
iBVR phase 2 uqalisile namhlanje 11 uyazeqi namhlanje 30 kumabasa 20 ilama teams angu 12 enye lenye constituency le team yayo kube sokusithi ama teams ase district office nase provincial office angu 2
abe commission ekhangele ezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission basungule ihlandla lesibili lomkhankaso wabo ukubhalisela abantu ukuvota.
Umongameli ngoba nxa sikhuluma ngale ndaba lezi kumele sikhangele imbali, sikhangele ukwasukela ngaphi. Kulezivumelwano ezenziwayo ngesikhathi iSoviet Union idilizwa, kube nezivumelwano ezenziwayo ngo-2015 okuthiwa ngama-Minsk Agreements, ayesitsho sobala ecacisa ukuthi iNATO ayisoze yathatha iUkraine yayenza ilunga layo. Ngoba iUkraine uzamele isebenze ibe ngumngcele oprotector ilizwe leRussia from imilitary advancement.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umanyano weNATO obunjwa ngamazwe amashumi amathathu yiwo okumele usolwe ngokuphazamisa eleRussia ukuze lilwise eleUkraine. Kulezi zalane zeZimbabwe ezithi sezifuna ukubuyela ekhaya kulandela ukubulawa komunye wabo emzini weDeep Snow. Izizalwane ezile South Africa zisithi zidinga izigebengu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abekhomishini ekhangele ezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission basungule ihlandla lesibili lomkhankaso wabo ukubhalisela abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota. Umkhankaso lo oqale namhlanje ka 11 Mabasa ugqitshwa ekupheleni kwayo nale inyanga kaMabasa. Ngalokho inhlanganiso yezakhamizi eyobulawa yi-Residents Association ikhuthaza uZulu ukubana angadlalisi leli thuba lokubhalisela ngobuningi ukuze enelise ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhankaso lo uqala ngesikhathi uhlangothi oluka Registrar General luqhuba umkhankaso wokubhalisa abantu ingwalo zokuzalwa lezithupha kulabo abangelazo ukuze benelise ukubhalisela ukuvota. Umkhankaso oqhutshwa yikomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission uqhutshwa elizweni lonke. Kobulawayo kulamaqembu alitshumi lambili i-12. Unkosikazi Sithembiso Khuphe isikhulumeli sezekhu kobulawayo uthi kwakuvele kuhleliwe ukuthi kuza kuba lo mkhankaso wesibili.
iBVR phase 2 uqalisile namhlanje 11 uyazeqi namhlanje 30 kumabasa 20 ilama teams angu 12 enye lenye constituency le team yayo kube sokusithi ama teams ase district office nase provincial office angu 2. iBVR phase 1 yenziwa ngo February kathesi ekuqaleni kuqaliswa uphase 1 kwakuvele kulungiselelo ukuthi kuza kuba lo phase 2. I-voter registration iyenziwa kuma centers nalawo angu 14 engiwakhulumileyo lapha kobulawayo, kanti yenziwa vele ilizwe lonke, ama provinces wonke ayenza apho phase 2 kathesi.
Umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association ukhuthaza uZulu ukungadlalisi leli thuba lokuyabhalisela ukuvota.
Siyananzela ukuthi njalo iZEC isivulile futhi isigaba sesibili sokuthi abantu bathole ithuba elihle lokubana reje ukubana bangene kuvota stroll ukuthi babe lelungelo lawo lokuthi babe ingxenye yokwenza izinqumo ngevota. Ngokunjalo ke iZEC sivulile, siyaqhubeka sikhumbuzana njengabantu, sinikana intshukutshi yokuthi asihambeni sonke singakatholi lawo mathuba ukubana register ukuvota ukubana sikwenze lokhu. Sinanzela futhi izeki sifake la masenta nala asilandile indawo zethu ngokuhlala kwethu kwezigaba zethu izabe ikhona nini ngokunjalo senze masinya ukuthambe siye register ukuvota ncenga futhi kakhulu zethuba ziyathathwa ngokufananayo kulabantu abaningi abathathi bengelazithuba abayenisile qiniso kubana sebethole amathuba okubana bethathe izithuba qhubeka futhi ungene usondela phana kuzekho ukubana uhle uthole amathuba okubana uregister qathekile
umnumzana Thembelani Dube uthi amaqula awezekhi labakuregistrar general abathathisa izithupha kumele asebenze endawonye ukuze umuntu eqeda ukubhalisela izithupha ahle aye kuqula lokuyabhalisela ukuvota
ukusabalala kokubhaliswa kwezithupha kanye lokuthi abantu babhalise ukuvota babe ngama-registered voters kuyinto enhle kakhulu kuzakwenza ukuthi abantu abaningi thole izithupha njalo abantu abaningi benelise ukuthi babhalise ukuthi bavote kodwa sikukhuthazayo kakhulu siyinhlanganiso yebulawa Progressive Residents Association ukuthi ngabe kuthiwa izingatsha zikahulumende ziyabambana ugatsha lwe-Home Affairs lubambane kakhulu lokugatsha lwezemfundo ukwenzela ukuthi abantwana abasafundayo ezikolo kube yibo abalandwayo besiyabhalisa ukuthi babe lezithupha njalo kungakusenza kube le-synchronization of i-department ye-Home Affairs lezek ukwenzela ukuthi umuntu obhalisayo ethathe isithupha ahlabe ngumuntu futhi obhalisa ukuvota
unkosikazi Melissa Chuma uthi wehlulekile ukubhalisa ukuvota namhla ngoba isithupha sakhe sephepha sidabukile
Ngithe ngisiyabhalisa ukuvota namhla ababhalisayo bathi isithupha sami asikhanyi ngoba sesizimvuthu bathe ngiqale ngithathe esinye ngibe sengiphenduka ngizobhala sengiza ngamekela lawo abathathisa izithupha nxa sebeseduze lami ngihle ngiyethatha esinye isithupha lami ngikhangelele ukuvota umnyaka ozayo
laloba uhlelo lolu luvulwe okwehlandla lesibili umsakazo lo unanzelele ukuthi inani labantu ababhalisayo lamhlanje beliphansi kakhulu kuthi ezinye indawo lapho abezeki abakade bethe bazaba khona bebelokhe bengakaqalisi abantu abavunyelweyo ukubhalisela ukuvota ngabaphezu kweminyaka elithumi lasitshiyagalombili i-18 kufanele lo ozobhalisa abe elesithupha loba incwadi esebenzayo yokuhamba kwamanye amazwe okunye njalo okufunakayo yincwadi etshengisa ukuba uhlala ngapi okungaba liphepha lamanzi likagetsi loba elocingo kulabo abahlala ezindlini beloja kufanele babe lencwadi evela kumninindlu echaza ukuba ngempela uhlala kuleyo ndlu okunye okungasetshenziswa njalo okuchaza ukuba umuntu uhlala ngapi incwadi ebhalwe ngumqhatshi loba ibhuku lesibhedlela elile nombolo yendlu ngimele istudio 7 kobulawayo ngubathabile masuku
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi umanyano owenetho obunjwa ngamazwe amashumi amathathu 30 yiwo okumele usolwe umhlaba ngokuphazamisa ele Russia ukuze lilwise ele Ukraine umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo
Esipha umbono wakhe okwakuqala phezu kwalokho okwenzakala kwele Ukraine elihlaselwa ngele Russia umongameli Emerson Mnangagwa uthi umanyano wenatho yiwo oqale ele Russia Ngakho ke uyazwisiseka ukuba kungani lihlasela ele Ukraine. Lokhu kuza ngomva kokuba eZimbabwe libe ngelinye lamazwe angamajuba amabili lani 24 avotele phisa isinqumo senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eUnited Nations sokuxotsha ele Russia kukhansili ebona ngezelungelo loluntu eUN Human Rights Council. Elemelika labeka isinqumo sokusola kuvotwa ngobubi ukubulawa kwabantu lokuhlukunyezwa kwamalungelo oluntu kwele Ukraine amanye amazwe afika phose ikhulu 93 avumelana nalokho ukuthi amazwe afika amachumi amabili lani 24 avota ephisa ukuthi angamachumi phose ayisithupha 58 ala ukuvota ingcitshi kwezembusazwe umnumzana George Sithole oyuniversity of Zimbabwe uvumelana nomnangagwa isithi ele Russia lenza lokhu ngoba inato ibifuna ukusebenzisa iUkraine ukuhlasela ele Russia
izizathu zokuthi iRussia ihlasele iUkraine zilesi sindo ngokukhuluma sikhangela imbali yomhlaba esingathi iworld history kusukela kubhizi ka iSoviet Union ngo-1991 kwaba lesivumelwano sokuthi amazwe e-NATO agoqela i-America labo Britain awasoze athumbe kumbe asondele duzane nelawa amazwe asemngceleni we-Russia. So ngokubona kwethu sibona i-America ilokhu isondela mbijana.
Lokhu kusekele uMnumzana Mabutho Moyo oyebandla le-ZANU-PF yena othi eleMelika yilo eliphazamisa ukuthula kwele-Russia.
Kulo mongameli ngoba nxa sikhuluma ngale ndaba lezi kumele sikhangele imbali, sikhangele ukwasukela ngapi. Kulezivumelwano ezenziwayo ngesikhathi iSoviet Union idilizwa, kube lezivumelwano ezenziwayo ngo-2015 okuthiwa ngama-Minsk Agreements, ayesitsho sobala ecacisa ukuthi i-NATO ayisoze yathatha i-Ukraine yayenza ilunga layo, ngoba i-Ukraine uzamele isebenze ibe ngumngcele oprotekta ilizwe le-Russia from i-military advancement pheceleze esingathi ukuqhelisa kwama-territories kwezindawo lapha i-NATO eba lama-bases khona. Kodwa nxa sesithola i-Ukraine isisiba lobungane lobudlelwano le-NATO, hayi Russia phela isala ingasela elinye icebo ngaphandle kokuthi izivikele.
Kodwa enye ingcitshi ecubungulayo zombusazwe uMnumzana Pride Mkhono uthi umnanga akakhulumi iqiniso ezama nje ukuvikela umngane wakhe uPutin owephula amalungelo oluntu njengaye.
Amazwi kaPresident Mnangagwa okuthi impi phakathi kweUkraine leRussia yabangelwa ligatsha le-NATO eleNorth Atlantic Treaty Organization lelo elikhokhelwa yi-America, ngamazwi esizwe ekukhulunywa kakhulu ngoVladimir Putin lo ngumngane kaPresident Mnangagwa esenzela ukube lesizathu sokuthi ifake amasosha akhe e-Ukraine. Kodwa thina sikubonayo ukuthi uVladimir Putin ufuna ukuthatha ilizwe le-Ukraine ngodlwame elifake phansi kweRussia. Njalo singakhangela sibona ukuthi iZimbabwe ivotele ukuthi iRussia ingakhutshwa kwi-Human Rights Council e-United Nations. Kodwa singakhangela abantu abaningi balokho besifa e-Ukraine ngenxa yempi yonaleyo. Njalo uPresident Putin usebenzisa ama weapons angavunyelwayo empini.
Umnangagwa wawalile ukusula eRussia esithi okwenziwa nguPutin ukuvimba i-NATO kwenza ukuba eRussia libe kwesinye isibanga saphezulu emhlabeni jikelele. Umongameli uthe eZimbabwe kumele libone ukuba liyananzelela okwenzakalayo ukuze lingasaleli kuguqukeni okwenzakalayo ngobukhulu obulethwa ngeleRussia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguNdolozi Ndlovu.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezithi sezifuna ukuphindela ekhaya kulandela ukubulawa komunye wabo emzini weDeepsloot, isizalwane zele South Africa zisithi zidinga izigebengu. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Sebedlela evalweni abaningi abadabuka kweleZimbabwe abahlala kule South Africa bathi kungcono babuyele ekhaya bayivota ukwenzela ukuba kuguqulwe umnotho welizwe, kuvuselelwe imisebenzi. Omunye wabafisa ukubuyela ekhaya nguNkosazana Nqobile Nyathi, wazalelwa eTshabalala koBulawayo.
Amphathekanga kahle sibili ngento eyenzakeleyo. Cabanga ukuthi kumele abantu babuyele ekhaya ngoba ngobuningi sonke asisasebenzi la eSouth Africa. Ngobuningi imajority asisasebenzi, siphelelwe imisebenzi, sihleli nje doing nothing. So bengicabanga ukuthi abantu bazibuyelele ekhaya. If nakhona bekhona abangakhona ukusixhasa ukuthi sigibele besiprovide nge-bus fare, abantu bagibele babuyele ekhaya, siyosihlalela ekhaya, silinde sifike siregister, silinde sivote for utshintsho, ngoba la asisekho safe eSouth Africa. Asisekho safe neze. So kumele ulale nje ubhekile nje ukuthi hayi, anything can happen.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube ongumbalisi kwele South Africa.
Ngicabanga ukuthi okumele abantu bakwenze ngemva kokubulawa ngesihluku ka-Elvis Nyathi yikuthi umuntu munye ngamunye ahlale phansi akucabangisise lokhu ukuthi yikuphi okungcono ukufa ngendlela leyi usifa utshiswa lokuthi ufe ukini umela okumelayo uphila impilo oyiphilayo loba kungathiwa impilo ephansi. Ngicabanga ukuthi kungabe kungcono lokho ukuthi abantu bacabange ukuthi nxa umakhelwane engasakufuni ingakini ikhona, ayikho indawo eyedlula ikhaya.
Uncube uphinde wathi
sengikulungele ukubuyela, konke esengikwenza sengisenza ngilungiselela ukubuyela ngibutha imichaqana. Njengoba siphiwe isikhathi ebesisiphiwe asikwazi-ke kumbe sizaze siphele sokuthi kuye phela umnyaka. Ngoba ngizibuza ukuthi nxa lapho phephele khona ubulawa ngesihluku esinje, kungangcono usuke lapho obubaleke khona ubuyele ekhaya. Yikho engicabanga ukuthi engxenye kungasisiza khona ukuthi indawo yakithi singayibalekeli, ngoba nxa ukukhangele ulimi olusetshenziswayo lapha, impawu zemizimba ezibonakalayo loba kukhuluma abakhokheli bakhona, kutshengisa ukuthi kukhona okuzayo okunzima okokuthi impilo ngkhona zizalahleka. Yeso ke sicabanga ukuthi kubuyela ekhaya kungasiza.
Unkosazana nokukhanya Ndebele uthi kuyamangalisa okwenziwa izizalwane zakwele South Africa, ngoba bagcina labo ababedabuka kulelo lizwe ababefunda eZimbabwe.
Sizaphila nabo abantu bala eMzansi, sisekhaya sifunda nabo postpaces Foundation College, but azange sibahlukumeze. Sihlala nabo kumalokishini, but azange sibahlukumeze. Akhona amanye ama-South Africans, ama-ministers abaku-parliament, they've got ama-farms ekhaya, banama-business ekhaya. But asikaze sihambe siyolutha or maybe siyenzani emaplazini abo, emamayinini, kuma-mines abo, asikaze senze lutho. Nakho le iMzansi banama-trucks adlula laphaya e-border. Nathi singakhona ukuthi sihambe sokuthi ama-trucks e-South Africa engasangeni kwelakithi, or maybe i-truck esizoyibamba ngale kwelakithi sichise nathi, or maybe sithathe i-truck siyibambe ibe ngeyebo the way abayenza ngakhona.
UMnumzana Thandazani Moyo laye uthi kumele izizalwane zakwele Zimbabwe ezihlala kwele South Africa zibuyele ekhaya ziyevota.
Umoya wami ubuhlungu kakhulu, umoya wami uphansi ngokusweleka kukabhudwethu ubaba uNyathi. Kubuhlungu kakhulu ukuthi umfowethu engelacala ushonile, umfowethu engenzanga lutho ushonile khonapha kwele South Africa, eshiswa ngabantu kakula misebenzi, amabhizinesi kawayenzeki, ilizwe lethu kalikathuthu kahle kahle, kunzima kithi njengamanje siphakathi kwelitshe lembokodo. Kodwa ke ngithanda ukugqugquzela abantu bakithi ukuthi yisikhathi manje esokubambana, yisikhathi manje esokuhlala phansi sicabangisise ukuthi kusasa lethu linjani phakathi kwelizwe elingayisilo lethu, kuzofika nini sihleli kwamanye amazwe.
Okwamanje izihlobo zikamoyi uElvis Nyathi zilungiselela ukuyamngcwaba kobulawayo. Kula bantu abaningi asebebuthelele imali ukwenzela unceda umndeni kamoyi. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo omngcwabo wesizalwane seZimbabwe esibulewe elokishini ele-Diepsloot, izizalwane zele-South Africa. UMnumzana Elvis Nyathi. UZulu wasemaphisa ngezansi yemandebeleni ukhuthazwa ukubana ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 phansi kohlelo lwabesibhedlela semaphisa district bencedisana labasebenzayo kwezempilakahle kungela mbadalo, abe-community health workers, olujonge ukubona ukubana zonke izakhamizi zalumango zihlabele lijekiseni njalo zithola ulwazi olweneleyo ngobhubhane lolu. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba esekhezi.
Linkuthazo yenziwa ngabe community health workers besebenzelana lezakhamizi lohulumende weMelika ekumelaneni lokumemetheka kweCOVID-19 kuhlanganisa logatsha lwezempila kahle. UMatron Mathons wesibhedlela seMaphisa District Hospital uthi benza konke okusemandleni abo ukufinyelela ebantwini bebahlaba ijekiseni elivikela iCOVID-19.
Njoba silomkhankaso wokuhlaba iCOVID vaccinations nationwide, thina indlebe sihlala siphansi silindele imikhankaso lemicimbi uhlangana kwabantu. Siyabe sikhona ukuba sibancedise ukuba bahlabe ababe sethule ukuthi bathole inyawo zokufika lula, ababe bengenelisi ngezinye izinto labalobuvila nje. So sibalethela ama-vaccines eduzane. Sibuye sibancedise futhi le-COVID protocols eziyabe zifunakala ngesikhathi nxa besemcimbini yabo. So yiwo amathuba esiwathathayo, siyathaba futhi ukunxuswa la ukuthi sibuye lathi njengoba siyi-stakeholder e-community kodwa sahle savunyelwa nokuthi sinike abantu ama-vaccinations.
UMatron Mathons ukhuthaza abantu ukuba behlale bethwele amakhadi abo okuvikela igcikwane ukuze bahlabe wonke amajekiseni.
So far sesizuza abantu abangafika 28. Lokho sibabona bethonta, siyacela sibili ukuthi bebe besondela kancinyani kancinyani njalo belalele okuqakathekileyo kwabo. Siyabonga ngoba besingathembi ukuthi singafika yona u-20. Kodwa hhayi, abantu babuya sibili, abaningi nje basibe batshaka yikukhohlwa amakhadi. Sesibakhumbuza nje ukuthi hayi, isikhathi sonke bahambe bethwele ngoba lapho abakhona siyabe sikhona. So abaseduze bagijime babuya lawo. Lokho sibona bethontela kodwa siyabona ukuthi hayi, sizabadola. Besicela nxa kusenza bebe belokho bekhunjuzwa besona.
Udubo olubhekane leZimbabwe yikuba amajekiseni la ayaphela amandla uma engasebenzanga. UMatron Mathons uthi emizameni yokumelana lalolu dubo sebelanda abantu duze lemakhaya lasemcimbini.
Amahayi hayi abogogo siwakhangela. Namhlanje siqakathekise i-COVID vaccinations ngoba ama-vaccines alama-time ama-shelf lives. So singayekela ukuthi siwagijimise angagcina se-expire. Njalo sikhayelane lomkhankaso kubekiwe, siyakhankasa singadlula kikho, siyahlanganisa futhi lokunye. Okwani namhla kusenze sabalasi khona umcimbi mkhulu ule attention enkulu ebantwini. So sathi singabadistebhi kakhulu, asingene ngomkhankaso kuphela kodwa siloko sibatshengisa ukuthi lingasondeleka esibhedlela kumbe ngensuku ezibuyayo siza kulanda ngakho konke.
Unkosikazi Sethusiwe Ndlovu ongomunye osebenza kungelambadalo phansi kwenhlanganiso e-Community Health Workers uthi bahamba befundisa abantu nge-COVID-19 lezigubhugiya emakhaya.
Ngiyabonga uhlelo lwethu under Minister of Health. Just ngama community health workers sisebenza ukube sincedisa izigulane ekhaya nokuthi nxa kule parasite iparacetamol yamaphilisi umuntu engafinyelela ukufika esibhedlela siyamsiza, sinilathisa amaphilisi lawana ukuze efika esibhedlela engumuntu onjani ophephile kweminye imikhuhlane. Sikhangelele lokuthi ama-bandages kulaba ababelimele siyababhanditsha, sikhangelela la ama-defaulters e-HIV siyabasiza kumaphilisi. Bese sisithi ku-community kwamfana singena kwenze health and hygiene, siyancedisa abantu ekwakheni ama-toilet labo zigubhu giya for ukuthi si-prevention i-COVID. I-COVID ingathi isikhumase kakhulu ikakhulu ebantwaneni bengasayi esikolo. Abantwaneni bengasayi esikolo kabasahloniphi, kabasakuyelanga ngendlela yangkhona esasiphila ngayo kakhulu. Ingathi sebesi-abuse lanxathi nabadala siba-abuse but bona sebesi-abuse.
Unkosikazi Chelesani Mdlongwa osuka ezamanyoni ngohlelo lwe-community health workers uchasisa ngomsebenzi wabo.
Liyanceda esigabeni sami ngokuthi ngiyakwanisa ukuthi thina sithatha information esibhedlela sizoyiletha ezakhamzini. Mina ngi-community health worker. Sinceda abantu ngokuthi njengakhathi zisikhathi se-COVID siyasanitiza, siyakhuthaza abantu ukuthi benze ozigubhugiya, siyaweya ama-under 5, siyahambela nezigulane.
Unkosikazi Sinini Khanye osuka eMakhasa Village uthi isikhathi esiningi ukhuthaza abantu ukugeza izandla lokugqoka ama-mask.
Nasuka kuMakhasa Village khona lapha ward 10 esigabeni sikafuyana. Uhlelo lwesiye sitafu kona luyanceda kakhulu ku-prevention ye-COVID. COVID. Siyafundisa abantu ukuthi bagqoke njani ama-mask, benze izikubhiya, nama-social distancing. Then nama-under five sisebenza ngawo abantwana, ukuweya emakhasi, aweya konke amamwakhi. Then uma sibona mpe umntwana eserekhwashophi odima siyamsiya esibhedlela.
Okwamanje uhulumende uphakathi kohlelo lwakhe lokuphuma ijumo ukulanda abantu endaweni abakuzo ukubahlaba ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 njalo ekhuthaza abantu ukuba baqhubeke belandela iziqondiso ze-COVID-19. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi laba bantu belegciwane leli loba ukubulawa yilo lisehla okwamagama elizweni. Ngimele iStudio 7 isekezi ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu elebulawa esithi uPhilani Ncube uthi kusesemasinyane ukuthi kuthiwe bangelinye lamaqembu azagunyulwa esigabeni sePremier Soccer League lonyaka loba nje sekuyibo abasemsileni wengalane yemiklomelo. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu lebulawa esithi yilo elijeke amanye wonke engalaneni yemiklomelo lile miklomelo yesithupha ngemva kokudlala imidlalo elitshumi lanye, kodwa uNcube uthi lesi simo silakho ukuguquka ngokuhamba kwesikhathi.
Singanqoba imidlalo emibili ilandelana siyaqansa sisuke emsileni. Iqembu lewawa belisemsileni okwenyanga ezimbalwa ezedluleyo, kodwa namhla selikhuphukela endaweni yesibili nxa usuka phansi. Silakho ukusinda ekugonyulweni.
Ngomgqibelo iqembu lebulawa esithi linqotshwe nge-2 kanyangele FC Platinum, njalo elimpumela itsho ukuba selinqotshwe kwimidlalo eyisikhombisa lanqoba kanye laba ngutshikile obhanqa kathathu. Umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNomen Mabheza yena utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba yena lo nyaka uqakathekisa ukufundisa abadlali bakhe ukudlala ibhola elibukekayo.
Mina angesabi ukudliwa ngilahlekelwe umsebenzi engikufunayo ukuthi amajaha lawo abekwazi ukuthi ibhola lidlalwa njani. Kungangcono nginqotshwe ngisuke ngisihambele ekhaya, kodwa kusalayo amajaha lawo ngizabe ngafundisile ukuba ibhola kumele lidlalwe njani.
Kweminye imidlalo edlalwe ngomgqibelo iqembu leDynamo selikhuphukela yahlala phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokuba ngutshikile obhanqa 0-0 lelenkezi Platinum Stars. Wathi lelo ebelihlezi phezulu phambilini yele Chicken Inn lehlela endaweni yesibili ngemva kokubhaqa ngo-3 kanyangele wawa. Omabili lawa maqemba le miklomelo engamashumi amabili nantathu, kodwa yehlukaniswa linani lamagoli yahlohliweyo. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leHarare City libe ngutshikile obhanqa 1-1 lele Tenex. Iqembu leRentals linqobele Triangle nge-1 kanya, kuthi iqembu leBlack Rhinos litshayele ZPC Kariba nge-2-1. Ngesonto umqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu seledanile ngemva kokuba iqembu leBosso liphose latshiselwa ekhaya ngele Cranbourne Bullets.
Much very disappointed, especially the first half.
Engingakutsho ukuthi ngidanile ngendlela esidlale ngayo kakhulu ngehlandla lakuqala elo mdlalo, kodwa ngehlandla lesibili sidlale ngcono. Njalo ngijala ihlombe abafana ngolwisaba kwenze ukuthi sigcine sithole umklomelo wodwa. Bengifuna imklomelo emithathu, kodwa sigcine sithola wodwa. Njalo ngiyababonga abafana ngoba bekuzayangisa ngabe sinqotshwe sidlala singekhaya.
Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yetshumi ngemva kwemidlalo yangempela viki yedluleyo, njalo lithiwa ngemiklomelo yithoma munomunye ngele Dynamos okuyilo eselihlezi phezu kwengalane. Minye imidlalo edlalwe ngesonto iqembu leManchester Diamonds libe ngutshikile obhanqa 0-0 lele bulawa weChiefs, ukuthi ele Caps United linqobele yadange 1 kanya. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kule qembu lewawa lona elile miklomelo yithoba munembili. Iqembu leyadala lelile miklomelo yithoba munembili njalo lisendaweni yesithathu nxa usuka phansi, ukuthi endaweni yesine usuka emsileni kule qembu leCranbourne Bullets lona elile miklomelo yelitshumi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Singeke ehlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abekomishini ekhangele izokhetho yeZimbabwe Electoral Commission basungule ihlandla lesibili lomkhankaso wabo wokubhalisela abantu ukuvota. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi umanyano owenetho obunjwa ngamazwe angama-30 yiwo okumele usolwe ngokuqala eleRussia ukuze licine lilwisa eleUkraine. Kulezi zalane zeZimbabwe ezithi sezifuna ukubuyela ekhaya kulandela ukubulawa komunye wabo eDeep Slough, yizi zalane zeSouth Africa zisithi zidinga izigebengu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngiprofesa Jeremiah City. Asidibaneni kusasa ngo-6:30
ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.